Umunzana kuda kwase zulu sakamisa matobo njalo uthi lokhu betubeka
silama ama service ama rural service centers ama rural service centers lawa ukuthi ama youth yanike izindawo noma abadala kubaphekele banike izindawo akula silama asila madamu ukuthi sikwazi abantu senze development. We are failing to develop the area.
Izakhamizi emaphandleni kazivunanga lo nyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekujeyiningi kulesi sihlabelo sezansi emandebeleni libhekane lendlala enkulu kakhulu. Unkosikazi Juliet Nkuwane yisakhamuzi esithezi njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, i-HODAS, uthi simo sibi kakhulu emaphandleni.
Abantu emakhaya abasela kudla, abantwana abaningi emakhaya bavele bagcinwe ngogogo, abazali babo bayahlupheka basemagoli, abala misebenzi abathumeli lutho, ogogo yibo abashadalala ngabantwana. Abantwana abasebenzi basemakhaya, abazali sebediniwe sebefundisa abazukulu, kukulo nzima obumangalisayo.
Izifuyo ezivalisa inkomo lazo zisengozini okucuba ngoba azechabalela amadlelo kukanti udubo lwamanzi seluqalile ngoba amadamu sesitsha okuzadala ukulahlekela kwezakhamizi kutsho uMantliwane.
Nxa urhulumente ezancedisa lakho kunyananzela ukuthi imali yabo ifunakala iningi kakhulu ngoba inkomo yonke ephilayo iyabifuna ukuthi inikwe ukudla. Zingaze-ke ziphiwe ukudla njengekwelakithi lapha akulamanzi, amadamu awangena ngamanzi aya ngaphi? Azacishe sekuletha ukuyanga kakhulu ezigabeni especially emakhaya.
Enyandeni lakho babhekane lo dubo olufanayo. Umnumzana Dennis Moyo uthi basebunzimeni obukhulu lonyaka ngenxa yendlala.
Idamu lethu esasilakhile sincedise organization yamalima lincane lalo njalo selitshile okutshengisa futhi ukuthi yisimo esisibi kakhulu even khona lebantwini khona lo nyaka sibili akulanto enhle sibili abantu bahlasele kakhulu abavunanga badobhanga lutho emasimini okudingeka kakhulu ukuthi sibili ngombono wami ukuthi ngabe uhulumende uyaphathisa kakhulu wonke umuntu athole inzuzo yokudla ngoba isimo esiyiso sibili hhayi sibucayi kakhulu sibili lapha esigabeni.
Umoya uphinde wachothoza labo abahlukuluza induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe endiweni esithi inkokheli zomdabu kumele zihlonitshwe. Utholawa mazwi ngesikhathi abatsha bebandla le-ZANU-PF eMathebeleni North sebethe umnumzana Ndiweni kumele asuswe esihlalweni kulandela inkulumo yakhe lapho abikwa ethe amazwe aphetheya kumele engezelele izijeziso zomnotho azethese leZimbabwe ngoba uhulumende kamongameli Mnangagwa esephula amalungelo oluntu.
Okungukutho ukuthi uhlukunyezwa kaChifu Ndiweni sibili kuyinto embi kakhulu ongamelanga ukuthi ngabe yenziwa, ongamelanga ukuthi ngabe yindaba sibili yenzakala elizweni lakithi eZimbabwe ngoba abakusomdabu thina sibakhangele njengabomlamulankunzi ukuthi lapho thina emachechi sixabana babe yibo abangenelayo, kwezombangazi sixabana babe yibo abangenelayo. Laba abawenzayo ngabe baphathwa ngamanhloni sibakubonana akufanelanga ukubana abaphathi bomdabu bahlukunyezwe.
Kusenjalo iqula ledalele ephalamende livakatshele enkambeni amapholisa egwanda ezolo ukuzohlola ukuthi izibotshwa ezivalelwe ezitokisini ziphathwa njani. Likomiti iveze ukukhathazeka ngokuzalakala kwengubo kulenkamba zalumangele ithola kuvalelwe isibotshwa esisodwa nje. Omkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni ukhomishina Patson Nyabaza ubize ngolwesithathu esilamuhla ukuthi inani lamacala adalwe lo nyaka kusukela ngozibandlela liqongile ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% njalo lawo macala abaliza ukubulala nokudlwengulwa kwabantwana. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.